Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 kuLwezi 2024 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuthiwa umhlangano wokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali, landele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho.
Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Timba webandla le-CCC labanye bakhe.
Lokhu-ke ibuhlukuluza kukamnumzana usenator uThimba ke lowaziwayo ngendumela enkulu yokusekela-ke uhlelo lweguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Kulabotsheketsha abathi labo abavalelwe emgodini wegolide kule-South Africa babanjwe ngamandla zingcwele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane labenhlanganiso ezehlukaneyo labameli bamazwe atshiyeneyo ezama ukudinga amacebo okuthi eleZimbabwe lingancediswa njani ukuthi libhadale izikwelede zawamanye amazwe. Lezi zikwelede sezidala ukuba ilizwe lehluleke ukuboleka imali kumabhanga agoqela ele-World Bank, International Monetary Fund lamanye, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba eleZimbabwe lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba lenelise ukubhadala izikwelede lezi ezifika amabhiliyoni alitshumi phose lantathu, 12.3 billion US dollars. Wazise njalo ukuba ilizwe liphakathi kwemihlangano ehlukeneyo lenhlanganiso eye-International Monetary Fund IMF eyokuba lingabhadala njani imali le.
To encourage implementation of further economic reforms and the arrears clearance and debt resolution process, my government is currently negotiating a staff monitored program, SMP, with the International Monetary Fund, the IMF.
Ukuze sivuselele umnotho wethu sikhangela indaba zezikwelede, uhulumende wami usebenza le-International Monetary Fund, IMF, ulungisa indaba lezi.
Owayengumongameli wakwele Mozambique, umnumzana Joaquim Chissano, yena okhokhela iqula laphezulu lokubona ukuba iZimbabwe iyabhadala izikwelede, uthe kumele ilizwe likhuthalele ukuhlawula abamhlophe abathathelwa amapulazi ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi njalo lihloniphe amalungelo oluntu.
Regarding the substance of the dialogue process, the government of Zimbabwe undertook to implement a set of reforms covering economic affairs, governance, land tenure and compensation of former farm owners, a measure that can pave the way to arrears clearance and debt resolution.
Ukuze udaba lokubolekwa kwemali eZimbabwe kumele lulungisise indaba zomnotho ezamalungelo oluntu lokubhadalwa kwemali zabalimi abamhlophe ukuze kulungiswe udaba lwezimali lezi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Pamela Tremont, yena othi kumele ilizwe lihloniphe amalungelo oluntu ukuze lihlonitshwe emhlabeni wonke.
They're quite clear. We need public officials to quit using their public offices for private gain. We need the judiciary to be able to deliver justice independently of political considerations.
Sifuna ukuba uhulumende ame inkohlakalo. Sifuna imithethwandaba yenze umsebenzi ngemfanelo. Njalo sifuna eZimbabwe lihloniphe ilungelo labantu yolokukhuluma intando yabo.
Ingcitshi kwezomnotho esebenza nenhlanganiso ye-Labour and Economic Forum, umnumzana yebhethi Mpala uthi akaboni kusiba lenguquko kulolu hlupho ngaphandle kokuba ilizwe lizimisele ukulungisisa amaphutha alo.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa nama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ilizwe lilaso isifiso sokuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuba ngelinye lamazwe ahlonipha ilungelo loluntu. Omunye obekade esemhlanganweni lowo umongameli webhanga le-African Development Bank uMnumzana Akinum Adesina uthe ibhanga leli lizancedisa leZimbabwe ukuba lenelise ukubhadala imali. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba amazwe afika amachumi amabili lane 24 emazweni angamachumi amathathu lalihlanu 35 adubekayo kakhulu asengozini yokwehluleka ukubhadala izikweleti lezi. Ngiyimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kudluliselwe phambili namhla ukugwetywa komkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe abedlula amajumi amathathu abatholakale ngeviki ephelileyo belecala lokuqoqa umhlangano ongekho emthethweni owe-Day of the African Child eHarare. Umantshi uthe abantu laba asebehlale e-remand prison okwenyanga ezinhlanu bazagwetywa ngolwesithathu. Sixoxeke ngodaba lolu loMnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC.
Lokhu ke ibuhlukuluza kwaMnumzana uSenator uThimba ke lowaziwayo ngendumela enkulu yokusekela ke uhlelo lokuguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba Advocate Nelson Chamisa. Yilo lodwa icala ke alalo ngaphansi komthetho weZimbabwe, imithetho etshekileyo, imithetho yobumenemene, imithetho engaqondanga.
Ye, nxa sikhangela ke kwini obona ngazani kwenze ukuthi bakwenze khonokho ukuthi bathi hayi sebeyagwetywa ngolwesithathu?
Akula sizathu esizwakalayo esingaba khona phandle kolunya nje lokuzonda kokuthi ubaba uThimba engomunye wengxenye zalabo ke abalwela ukuthi kube nenguquko eZimbabwe. Kodwa ke sesifike esibangeni sokuthi nxa beloke bengarelizanga ubaba uThimba, sizasela singasela option. Kodwa ke ukubizela ke ukuthengisela ngokuthula, sithengisela ukukhulana kwethu ngokwehluleka ke kumthethandaba yeZimbabwe ukuthi bafinqe indaba kababa uThimba olokhu esentolongweni lanamuhla sokuze kuze inyanga ezingu-6.
Ye, kodwa akulethuzi kakhulu yini khonokho okwenzakala kuThimba labanye bakhe?
Kuyasethusa kakhulu ngoba utshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe singeke siwuthembe. Asiwo umthetho ofair, asiwo umthetho ojust, asiwo umthetho esingarelaya ngawo njengeZimbabwe ukuthi sibe le-justice. Wonke umuntu ke uyabe ngani kazwanani lo mbono we-ZANU-PF, umthetho lo kawumvikeli.
Lo ngumnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Munashe Mdutsa owebandla le-ZANU-PF.
Mina ukuthi ngayibona ngaphandle kokuthi eZimbabwe sinama-court yiwadithemayinayo ukuthi bayabona njani. I think ujudge Mvuma Jijeje lo okhulume khonokho uyakwazi ukuthi ufake iliphi isizathu sakhe sokuthi ufuna ukubagweba ngendlela yena abona ngayo. Mhlawumbe bekule sizathu azibonileyo ukuthi kungayenzi ukuthi ebagwebe namhla ebagwebelanga lela qambileyo. So thina njengabantu bebandlela zanu PF asila mandla entweni ezamacourts okwethu nje ukukhangela nje ukuthi amacourts ayenzayo. And amacourts ungasethi sayidide okwethu ikulalela nje silandele khonokho kuyabayikhulumile. So sizamelela lapha selegwetshwa ukuthi i-court izakhiphe.
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyangenela kwezomthethwandaba, ngawuphendula sithi?
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta iSouth Africa, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta kaseNamibia, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta laseMozambique. Abantu balelungile lokukhuluma into abazicabangayo labazifisayo. Nxa lili bandla elikhulu abantu bayabona ubukhulu lobo, kuyebona ubukhulu bangikhona kungani buyathatha yonke indawo inkinzi nasemakhosi nasemapholiseni. Kodwa abantu into zamakhosi yizo zodwa, iZANU-PF ngabile amandla ngaba yibophisanga uthelezi mukude ukuthi engahambi entolongweni, ngabe iZANU-PF lamandla ngaba yibophisanga kuningi laba abotshwayo abangabephathi khosi ngasenza umsebenzi oyenza umsebenzi.
UMnumzana Munashe Mdutsa, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso zikaZulu lezihlobo zabothekeja osekwedlule inyanga bengaphumi emgodini wegolide omdala e-Stilfontein kwele-South Africa bathi bafuna amapolisa angene emgodini ahlenge ocekecha laba ngemva kwembiko ethi kulamadoda ahlomileyo phansi emgodini abalela ukuthi bephume. Uthusa Khumalo usethulela lolu daba ekwele South Africa.
Iqula labocekecha abalitshumi lane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapolisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elivimba utyeketsha laba ukuthi bangaphumi. Abalitshumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqwelelezi. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana okukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotyeketsha laba bona abathi sekufuze amapolisa angene ayehlenga otyeketsha laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi Jem isikhulumeli somanyano enhlanganiso zikaZulu esabelweni seNorth West iSouth African National Civics Organizations utshele Studio 7 ukuthi okubephula umoya ukuthi kudala betshela amapolisa ukuthi otyeketsha laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi ibuhlungu ngoba ibesike sayitsho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayakufuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because inengxinya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Le mbiko isilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zezimbabwe ezinesihlobo esemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe lichithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo uselenyanga ezisitshiyagalombili engaphumanga kulo mgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwanaleviki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana olwe-WhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Ma uthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi eRustenburg wokwakha. Ma bafika lapho senifika eRustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafaneni babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda. Sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiswe Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obekufuze liqale umsebenzi lo namhlanje lehlulekile ukuqala kwangabi lezi zathu eziphiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizelela beyukuthi sizosaiva abantu nokuprotekta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa lento yokuthi labantu laba baphumile lapha ya abantu badinga usizo underground. So singadelay sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapolisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotyeketsha laba bahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Kusenjalo umthethwandaba we-North Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapolisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuze otyeketsha laba baphume. Ngimele Studio 7 eStilfontein e-North West kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sikasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umsekeli kamongameli unkosikazi Netumbo Nandi Ndaitwa ulakho ukuba ngokuqala wesifazana ukhethwa ukuba ngumongameli weNamibia engakhethwa nguZulu ngolwesithathu. Kulezi zalwane zakwelesomalia ezingama-22 ezigalule namhla elwandle duzanile leMadagascar kulandela ukubhewuka kwezikebhe ezimbili. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, amazwe emhlabeni jikelele aselinde ukuzamazama kwezomnotho. Nanku osiza kuba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump uthi uza kwethesa amazwe imithelo ebanzi, ikakhulu eleChina. Ungazi ukuba uTrump uza kwenzani kahle kahle sokuthiye okhulumende labo somaphizimusi bethithekile ngokubika kwintatheli zindaba ye-VOA News uBill Gallo eseSeoul kwele South Korea.
Embusweni wakhe wakuqala uDonald Trump wethesa impahla evela kwele China imithelo ephezulu kakhulu okwaphehla ukungahlaliseki kumnotho womhlaba jikelele. Phambilini kokuphenduka kwakhe kumbuso wesibili, uTrump uyafunga uthi kathesi uzathatha amanyathelo aqinileyo akhweze imithelo yempahla engena eMelika ivela kwamanye amazwe ngokulitshumi ekhulwini i-10%. Kuthi evela kwele China yona uzayikhuphula ngokungamatshumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Lanxa ele China lingakaphawuli lutho ngalokhu, selike laxwayisa ngokufuthelana kwezokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Unkosikazi Mao Mao Ning, isikhulumeli sogatsha lukahulumende weChina olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Asiphenduli imibuzo yokucabangela, kodwa ngizaphinda ngicizelele ukuthi akekho ophumelela impini yokuthengiselana, futhi lo mhlaba awungeke uzuze lutho kulimpi.
Imithelo kaTrump ilakho ukulimaza iminotho yamazwe athengisela eleMelika impahla, kodwa ukwethesana imithelo kwaleli lizwe leChina kulakho ukuvulela abanye amathuba. Amazwe amaningi athole inzuzo ngoba ukukhiqizwa kwempahla kusuke kweleChina ngenjongo yokubalekela imithelo. Umphathintambo wakwele Thailand obona ngenhlelo zokuthengiselana umnumzana Pichai Narithapan utshele umsakazo we-Voice of America ukuthi amankampani amaningi aseMelika asevule amabhizimusi elizweni lakhe esuka kwele China.
Kufanele sikwazi ukumelana lesimo lesi. Empeleni ngibona inkinga lezi zilethela iThailand inzuzo. Ngikholwa ukuthi singaba yindawo yokutshala imali yawo wonke amazwe.
Kodwa leyo ndlela iza lengozi. Amazwe amaningi athole inzuzo ngokusuka kwenhlelo zokuthengiselana eziningi kwele China asegxile ekuthengiseleni impahla yawo eMelika, okwafaka engozini yokwetheswa imithelo ekhulunywa nguTrump. Ukukhathazeka akukho emazweni alobudlelwano bokuthengiselana leMelika kuphela. E-Afrika, lapho ukuthengiselana leMelika okukusilinganiso esiphansi, imithelo ingadala ukuthi kube lokuswelakala kwezinye impahla. Ngokutsho kukamnumzana Melvin Futhe, ingcwethi ekhokhela inhlanganiso ye-Constituency for Africa, ekhuluma le-VOA Africa 54.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce of pineapples and
nasikhuma ukukhiqiza impahla kuzaba nzima ukuthi izithelo ezifana noma pineapples zingene kweMelika. Ngakho anginathemba ukuthengiselana phakathi kweAfrica leMelika xa sikhangela ukukhutshulwa kwemithelo.
Ukungacaci okunengi kuvelela ekuthini uTrump ungumuntu ongeke umqedisise. Eze engene embusweni kuqala, wayehlala esebenzisa imithelo ukwethusela ukuze ethole akufunayo. Kutsho ingcweti esebenza lenhlanganiso ye-Institute of Southeast Asia Studies, umnumzana Jayant Menon.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, likes to
angicabanga ukuthi uTrump unqaba ukuthengiselana ungosomabhizimusi. Yiyo indlela athanda ukuchaza ngayo, uthanda izivumelwano zokuthengiselana aphatheke kuzo.
UMenon uthi amazwe aqotshwe nguTrump alakho ukuphoqa ukulotshelwana kwezivumelwano ezintsha endaweni yokwethesana imithelo okungawalimaza kanye lomnotho womhlaba. Ayisikho konke okukhulunywa nguTrump okukhomba ukuthi ufuna ukunqaba ukuthengiselana lamanye amazwe. Useke wakhuluma ngokwesula imali evela kuhulumende eyokuphathisa amankampani akhiqiza izimota ezisebenza ngamandla kagetsi. Lolu ncedo lwasungulwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umnumzana Menon uthi,
he's already called them, you know, silly in a podcast with Joe Rogan.
UTrump uchothoze uncedo lolu kwipodcast kaJoe Rogan uTrump, ngakho ulakho ukulwesula. Ngibona lokhu kuyinto enhle kakhulu nxa sikhangela inkinga ezithinta umnotho womhlaba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba eqhoba amathambo engqondo ekuthini azosebenza njani lo Trump, amathuba amahle akhona kanye lengozi kunhlelo zokuthengiselana. Udaba lolu lulotshwe nguBill Galor weVOA News eseSeoul kwele South Korea, lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo weVOA Studio 7.
Wezempilo kahle namhla sixoxa ngokungasebenzi kahle kwenduku kababa okubizwa ngesilungu ukuthi erectile dysfunction. Ubathabile Masuku uzethulela lolo daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi abesilisa abayizigidi ezilikhulu lamatshumi amahlanu, 150 million, babelesimo lesi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-1995, njalo inani leli likhangelelwe ukuba lizakhuphuka lifike izigidi ezingamakhulu amathathu lamatshumi amabili, i-320 million, ngo-2025. Inani leli ligoqela abadabuka eZimbabwe, okukhulunywa kufihlwa ngodaba lolu. I-WHO ithi abantu abaleminyaka yokuzalwa esuka kumatshumi amane kusiya phezulu balakho ukuba lesimo lesi esenza induku kababa ingasebenzi kuhle. Odokotela bathi kunengi okudala isimo lesi. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngesimo se-erectile dysfunction.
Lo asomkhuhlane wona ngokwawo kodwa into esithina ngesikhiwa yi-symptom. Symptom into eyizwayo yenzakala, but kutsho ukuthi kube kulomi mkhuhlane okhona ngemva kwawo. Ufuze udingisise ukuthi yini. Ngiyazi amadoda amaningi ngenxa yokuthi indawo ejala ukuba yimfihlo, siyande ukuthi sigcina sisiyadinga uncedo endaweni ezingayisizwa. Sidinga imithi athe siphambanisa umzimba, imithi esikhathi ecine iphambanisa ama-kidneys.
Udokotela Matsika uthi phose bonke abesilisa bayake behluleke ukuya emacansini ngoba bayabe bekhubazekile emcabangweni.
Yinto othi uyatholakala ukuthi amadoda amaningi wonke umuntu sekwaba le-erectile dysfunction. Nxa sikhuluma umkhuhlane lo, abaningi bakhona siyanda ukuthola ukuthi kuyanda ukuba yi-psychological problem, into esuke engqondeni. Kungabe kuthi ngumuntu ohlukumezeke emsebenzini, ohlukumezeke endlini, kodwa siyanda ukuthi kuyahambelana, ukujabula uhambelana le-stress. And then abalutshwane kwesijabo bathotha uhambe bayanda uba lemi imkhuhlane futhi nxa umuntu abalishukela kumbe i-BP yakhe engayikhontrolanga kuhle, ecine ngumuntu osecinga ngapha naphela langathi amacansini ungasasebenzi.
Abanye abezempilakahle bathi kumele abesilisa abalohlupho lolu bedinge uncedo kubodokotela. Umongi ohlala kobulawayo uMnumzana Mthulisi Moyo uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlupho esihlangana lalo yikuthi iningi labantu sebephila lemikhuhlane efana lechukela ebangela kumbe ethundubeza ubukhali bukababa. Nxa le imikhuhlane ingelatshwa kuhle, akufiki ebangeni lokuthi umuntu aswele amandla emacansini. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa umuntu egula adinge usizo engadaneli ebantwini kumbe emithini angelaqiniso layo kumbe ezaphathisa okwesikhatshana kuphela. Esibhedlela balakho ukupha imuthi olesilinganiso esifanele umzimba singasoze siphazamise ukusebenza komuntu.
Odokotela labanye ababona ngokwenzakala emphakathini bathi abantu abaningi abalesimo lesi kabaphumeli egcekeni ngenxa yokwesaba ukuchothozwa nguzulu. UMnumzana Elion Mdlawuzo ohlala kobulawayo uthi kudala kwakulemithi yokuvusa induku kababa.
Ukungasebenzi kwenduku zakobaba kuhlupho kakhulu. Khona nje sokuvamileyo njengakhathesi. Kala bekukhona kodwa bekungavamanga nathi manje, noma bekukhona izihlahla ezithile ekade zivele zisetshenziswa bekuselatshwa ngesintu phele. Khathesi angathi abakwaziyo ngathi abasebalutshwane nje balokuncane abakwaziyo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Hadebe umhlali wakobulawayo uthi ngisho lasemtshadweni abanye obaba bayafihla uhlupho lolu.
Indaba leyo kwemacansini leyi iyahlupha ngoba ngesintu sethu esikhuliswe ngaso yindaba vele singaxoxi ngayo ngisho lesemakamelweni. Yoza umuntu esithi khona namhlanje ntiniwe uhle kuphelele khonapho umuntu angaze washo ukuthi khona ngilo hlupho lapha kanti ungancedisa njani. Kulokuthi umuntu azidingele umbeko ngama WhatsApp group labe advertise imithi yona leyi ebese zihambe ezithengela yedwa ngale ngulu. Kodwa sifisa ukuthi ngabe siyakwansi sithole amathuba okuthi sixoxisane ndawonye.
Abezempilakahle bathi kumele abantu abalesimo lesi behlolwe ezibhedlela ukwenzela ukuba isebenze ngemfanelo induku kababa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sasibona Studio 7, ngithemba liphilile. Ye, sizwile uMgunda Musaka. Abantu kwehluleka kwabo ngaso sonke isikhathi bahlala bakhomba amazwi aphetsheya ngeminwe bathi bavikela i-sovereignty yabo. Kodwa ube siyazibuza ukuthi ngempela amazwi lana aphetsheya selike lawabona khonaphana emgwaqweni abelungu betshona betshana labantu elizweni lakithi. OMgunda Musaka abayekele ukurobha abantu. OMgunda Saka bacabanga ukuthi bahlakaniphile. Ye, bahlakaniphele ukutshontsha ukubulala ilizwe lize liphume impethu, into abayihlakaniphileyo leyo. Ngoba empeleni singeke sibelokhu sigule mamazwe entshonalanga thina siyizehluleki. Sonke isikhathi OMgunda Musaka bacabanga ukuthi khona yamaqembu lawa azibiza ngokuthi ngama-Rich Liberation Party yiwo okufanele ahlale embusweni. I-regime change ma kufanele ibe khona kulungile, namkani eButswana yenzekile kufanele ibe khona, kodwa lingarobhi abantu lithi khona lina lifuna ukuhlala embusweni ngoba lithi lingama-Liberation Party. Laribhaleka bani?
City 7 linjani? Hayi, ngiphilile. Sabona ngikhuluma ngendaba yama opposition leaders. Ake lizameni ujobu isikhala abantu beZimbabwe, please. Nguye true leader engaqambi imanga ekhuluma iqiniso, yikuthi eZimbabwe vele iqiniso liyababa vele alifuneki amanga amnandi. Wonke umuntu okhuluma amanga uchamisa wakwathi ekhuluma ku-2013 belapha kade sikama-elections ekamnankakho ngo-2018 wathi yena usekhulu-2018 wathi yena usekhulume lo-Trump. U-Trump uthe uzafanda iZimbabwe angawina yena. UTrump wakuzwa khona ukuTrump wakuzwa uChamisa waphika. Mina kade ihambe ikhuluma ema-rallies abantu. UChamisa kaze kangena ejele, wonke ama-political ama-opposition leaders ahlale engena emajele, ahlale echaywa, ahlale esenziwana ethathelwa izinto zabo. UChamisa kuzake kwenzakala empilweni yakhe khonokho yena i-opposition. Ndikunanzelele khonokho. Ngithanda amanga abantu beZimbabwe lithanda ukulandela izinto ezingela msebenzi.
Studio 7. Umsakazo omuhle, umsakazo olohlonzi, umsakazo lendaba eziqiniso. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngendaba yeMozambique la njalo ngomhlangano lo weSADC. Hayi, umhlangano weSADC akulanto ongayenza eMozambique ngoba yibo ikakhulu uChairman nguye oweza into embi kakhulu. Nguye owawonayo, nguye usathani, nguye umuntu ongalunganga e-Afrika. Akula nto angayilungisisa. Ye, bangaba khona abangu-4 abamchasayo, bonabo labo ngosathana, abantu ababi, abantu abangalunganga. So akula nto bangayenza eMozambique, kuzaliwa, kuzachitheka igazi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ngingakhohlwa ku-Live Talk namhlanje silani njalo nje sixoxa ngemizamo eyenziwa ngele Zimbabwe elizama ukubhadala izikwelede ze-IMF, World Bank lamanye amabhanga. Singakehlukani isihlobo sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba bezikhokhela. Kuqhutshwa umhlangano wokubhadala izikwelede zeZimbabwe. Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Chimba webandla le-CCC labanye bakhe. Siqhuba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilalele i-Live Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.